Osakhulayo wesiqintini seJende umnumzana Dumisane Sibanda uthi phezu kokuba amathuba emisebenzi engekho kulesi sigaba okusuka kube nzima kakhulu njalo yikuba indlela ezoholisa abampofu ziyabandlulula abatsha.
Phambi komphakathi sibili uhlelo lukhona kodwa luyakhethi intsha. Intsha balubhala kuthiwa intsha izazivunila kodwa siplaplani ukuthi sizazivula asisebenzi asinjani. Indlala beligcinile ebantwini lapha esigabeni.
Amazwi kaSibanda elekelelwa njalo ngunkosikazi Thembinkosi Ncube othi ikati selidlalela eziko emizini eminengi.
Abanye vele sebelala totally vele bengasifakanga lutho emlonyeni. Lezikolo zizavalwa ebantwaneni ngoba umntwana asozihambe engadlanga esikolo. Mina nginje mzali ngizakuthatha ngaphi? Kathi sikunje kuyafuneka lezi mali zesikolo. Ngizathi imali yesikolo ngithi imali yokudla ngizabe nguthethe na. Abantwana bayakufa ngendlala.
Omunye njalo okhathazekileyo ngalolu hlupho lwabantwana abalambayo ngumnumzana Mlele Sibanda othi le nhlelo zokubaphathisa kazikho.
Lezikolweni akulakudla abantwana sasithi ngxa i-government la izafaka ukudla. Ezikolweni abantwana bezuzela kuthi ngaba bayathola something abangayidli.
USibanda uthi lezifuyweni isimo sibi kakhulu lonyaka.
Besivele kuphila ngokutshaya izidinga lezidinga lezo lonyaka zikho. So ukuthi abafana bethu lapha sithi singathi siyabamba ngaphi siphumpute ngapha uphumputheke. Konke lokhu ngesokucelayo sibi ukuthi siyacela ukuthi lanxa singathola abangasincedisa ngokugejwela umgodi. Besidibele inhlanganiso singasigebhela umgodi sithola amanzi futhi la angasiphilisa le nkomo zethu ukuthi zinathe eduzane.
Unkosikazi Maki Mguni wesigaba seJende laye uthi abantu abavunanga sibisa amajodo.
Izifuyo zizaphela ngendlala. Lezi mali zokuthi sithenge ukudla kwenkomo kasilazo. Ukuthi vele kuzakwenzakalani nxa uhulumende engasangenelanga ngendlela zonke angazama ngazo. Hayi sibona kuyikufa kuphela lapho sizahlangana lakho.
Imizamo yokuxhumana lomkhokheli walesi sabelo umnumzana Richard Moyo yehlule kodwa kuphenyo olusanda kugqitshwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs luvika ukuba izizalwane zeZimbabwe jikelele ezifika izigidi eziyisithupha 6 million ziyaswela ukudla. Ngokomzekeliso bathi abafundi abafika phose izigidi ezimbili 1.8 million zisengcupheni yendlala kuzigaba zonke zelizwe ngesizathu sokungani kuhle kwezulu. Lokhu kubangelwa liyezi lesikhudumezi okuthiwa yi-El Nino. Bathi njalo lindlala isingeze ukulwisana emakhaya, ukudlwengulwa kwabesifazane kanye lokusweleka kwamanzi ikakhulu emaphandleni kunye nemadolobheni. Imisebenzi yona ililihlo lentwala. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi unokuthaba Dlamini.